Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 20 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Obstetrics has almost eliminated in the developed world, but it is still prevalent in our settings in the developing world.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu.
Ilanga desikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi hayi kwakuthi ubutabani yisifo sengqondo.
Kube lo mkhosi kobulawayo okunanza ilanga lokuhlonishwa kwamalungelo abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbuqazwe efana lowegugurawundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi ukudingisisa asebekwenzile sokuveze ukuthi umkhakha we-COVID-19 ohlasele ngolaka kwele India usukhona eZimbabwe. Umkhakha lo iwo obulale isizalwane sakuleli esihlala eKwekwe esivele kwele India kunsukwana ezedlule yo. Ngokunjalo uChiwenga uthi sebethethe amanyathelo aqinileyo okuvimba ukusabalala kwalomkhuhlane. UChiwenga uthi izihambi zonke ezivela kwele India kumbe ziyabe zidlule kulelo lizwe seziphoqwa ukungena kuma-quarantine centers okwamalanga alitshumi zizibhatalela indleko yokuhlala kulezo ndawo. Zizaphinda zihlolwe ukuba zilegciwane leli loba hantshi kungakhathalekile ukuthi zilencwadi etshengisa ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo. Inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane eZimbabwe selifike kunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 605,556. Asebehlatshwe esibili sebengu 239,128. Abenhlanganiso ye-Amnesty International bathi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilakahle zabo engozini enkulu. Lokho kuphume kugwalo olwethu lwelinhlanganiso namuhla. Kubika uMavis Gama.
Ingcweti kwezempilakahle ebingumhlonitshwa emkhosini wokwethulwa kombiko wabe-Amnesty International owenzelwe enkundleni yebulenjini owenhlanganiso ye-United Nations Population Fund uDr. Edwin Mpeta uthi zilakho ukwehliswa inhlupho ezibhekane labesifazane kwezempilakahle ikakhulu bebeletha ezinje nge-obstetric fistula.
Obstetric fistula has almost eliminated in the developed world.
Selululutshwana kakhulu lolu duko lwe-obstetric fistula emazweni athuthukileyo. Kodwa ngapha ngakithi emazweni asathuthukayo, lokhe lusayinkinga enkulu kubangelwa yisimo esibi kwezempilakahle.
issues with my health systems.
Unkosikazi Memory Nyakujika wasePikita ungomunye wabomama olalesi simo se obstetric fistula esihlasela omama lapho bebeletha. Okwamanje ulindele ukuthola usizo esibhedlela seMashoko Mission. Unkosikazi Nyakujika uchasisa ngobunzima okubhekane labomama bemaphandleni.
Sinobasa ufaba 10 kilometers unengumu sina kunotarirwa.
Kona ukuthi umuntu uhamba umango omude ezithwele siyahlolwa kwingozi enkulu. Njengakulezi nsuku abezempila kahle bayasikhuthaza ukuba umuntu kumele aphange ayebhalisa angavele ananzelele ukuba usezithwele esakunyanga yakuqala. Kodwa omama abaningi abakwenelisi lokho ngoba zikhathana kakhulu lezo zibhedlela. Bayahluleka ukuthi bahambe lowo mango nyanga zonke kuze kuye ukuthi esesiyabeletha umuntu aze ayafika esibhedlela sebonakele.
Osakhulayo uthafazi kwaJigandiwa laye ugcizelela ukuba udubo lukhulu emaphandleni ukwedlula emadolobheni.
Abantu abaningi emaphandleni bacela uhulumende ukuba enze zibe ziningi izibhedlela lama-clinics. Njalo bacela ukuthi lezi zibhedlela zibe seduze bangaze bahambe imango emide leyo abayihambayo. Ukuthi abantu abesifazana bakhuthazwe ukuze behambe ezibhedlela besiyakhanyelwa ngakhona lokho mbona ngazathi uhulumende engasinceda nxa engakwanisa ukuyenza okucela abantu abasemaphandleni.
Impumela yophenyo lwabe Amnesty International oluqhutshwe kusukela ngenyanga kaZibandlela ngo-2018 lwaphela ngomfufu nyakenye beluphansi kwesihloko esithi I never thought I could get healed from this yethulwe namhla isandulela usuku lokunanza uqakathekiswa kwesimo sefistula emhlabeni jikelele olwe United Nations International Day to End Obstetric Fistula mhlaka 23 Nkwenkwezi. Abe Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe lokhe esilela kwezokunakekela impila kahle yabesifazane lamantombazane bethi lolu hlupho lusuke lwengezelelwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye kobulawayo namuhla bebethe kwaqa emkhosini wokunansa ilanga lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe abalobulili obehlukileyo ele International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela amalungelo obulili eVoice of the Voiceless Vovo bamanyane lezinye inhlanganiso zasezwekazi leAfrika ukunanza ilanga leli ngokuba lomkhosi owenzelwe eVovo Hope Center wombukiso wemfundiso ngezempilo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eVovo unkosazana Caroline Mudzengi uchasisa ngomkhosi wabo lo.
Ilanga desikilo namhla silikhumbula njengelanga elilo okwakhitshwa khona ubutabani endabeni zokuthi kwakuthi ubutabani isifo sengqondo kodwa kwasokutshintshwa ngo-2004 kwathiwa hayi akusayi. Siyakuthokozelela khona sibe sihlangana njengenhlanganiso ezijiyene ezimeleni izitabani zakoBulawayo and other regions, southern region yeZimbabwe.
Umdzengi uthi iningi labaphatheke namuhla bebebukisa abakufundileyo ngezamalungelo abo.
Sivele art exhibition lapha sibonisa khona imfanekiso eyadwetshwayo ngabantu abahlukeneyo nje esisebenza labo beme ngendlela ezijiyeneyo ebutabaneni babo. Abanye ngama-transgender, abanye ama-bisexual, abanye ama-lesbian. Uyibe abantu esisebenza labo kuthene labo bezositshela ngalokho abakwenzayo abakudwebayo. Sizama ukuthi abantu bezisise ukuthi hhayi sijabulela ukwehlukana kwethu njengabantu lapho emhlabeni.
Uropa Mujeyi wenhlanganiso ye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe uthi imikhosi enje ibatshengisa ukuthi labo balamalungelo.
Ilanga leli litsho ukuthi sizixase njengabantu abachiyeneyo abangafani labanye abantu esilamalangethi amaningi adlulayo singarecognizwanga. So ilanga lanamhla bekuyikuthi sibuthane sithakazelele konke esesikwenzile osokube kuhle ngesikhathi esikiso khathesi.
Isakhamuza kobulawayo inkosazana Buhle Benkosi Mhlanga obesemkhosini wanamuhla upha umbono wakhe
sikholisile nje ama participants asonto ongaphongiyithola nje in any organization kwakwana ukuthi bayaphuma out of their way despite ukuthi i society ithini ngabo but bona bayazitshela ukuthi thina asilandaba lokuthi abantu bazathini thina siyenza esikwaziyo impilo leyethu and it's what we believe in
abantu abaphila lobulili obuhlukileyo bathi imikhosi enje ibapha ithemba lamandla ukuba ngokuya kwesikhathi sisekelo selizwe sizagcina sicaca kahle ngamalungelo abo njengaye wonke umuntu umkhosi walamhla ungenwe izinhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantu abaphila lobulili obuhlukile abathi ngama key populations inhlanganiso ezibalisa iNational AIDS Council iSexual Rights Center leTreat bangene umbukiso walamuhla bethi basebenzelana levovo ukuze iZimbabwe ifike ezingeni elibalisa amazwe anjenge South Africa leBotswana okuhlonishwa amalungelo abantu kungakhathalekile ngobulili babo ilanga leInternational Day Against Phobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia belithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi A Celebration of Resilience, Diversity and Healing eyiyo njalo ebeyindikimba yombukiso walamhlanje ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane weCOVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
United Nations General Assembly ikhangelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusihlwa namuhla okuhlolisisa impiphathi yakwale Israel nele Palestine. Umhlangano lo ucelwe yinhlanganiso ye-Organization of Islamic Cooperation lamazwe ambalwa. Iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezibona ngokudlelana lamanye amazwe sezifikile eNew York kwele Melika okuzahlaziywa khona indlela zokumisa impi le. Kusokubulewe abantu abanengi ikakhulu kule Palestine. Inhlanganiso ebona ngokuchitheka kwemizi yabantu e-Displacement Monitoring Center ithi abantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu 55 million balahlekelwe imizi yabo nyakenye. Ithi lokhu kwenziwe zimpi zomvukela ezomkhathi lokunye. Wakhangelelwe ukuba inani labo liza kwehla ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ingcwethi kwezesayensi zizama ukwenza iminyane ephilayo ezakwenza ukuba kuqedwe umkhuhlane woqhuqho. Ingcwethi lezi zithi zenza iminyane ezabizwa ngokuthi yi-genetically modified mosquitoes.
Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo kanye lokuvikela impuqazwe efana loweGugurahundi. Emhlanganweni oqutshelwe eNew York ukuthange iZimbabwe ibe ngenye yamazwe alitshumi lanhlanu ale ukwamukela lezi ziqondiso. Wonke lawa mazwe ilawo etheswa amacala okwephula amalungelo njalo agoqela ele North Korea, iRussia, China, Eritrea, Syria lamanye. Lawa avote samukela akoqela iBotswana, iSouth Africa, iMelika, iBhilitane lamanye achiyeneyo. Kulamazwe angamachumi amabili lasishiyangalombili njalo afana labo Kenya, Ethiopia, Algeria, Namibia le Cameroon angavotanga. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uchotozwe kakhulu ngabanengi ngokungamukeli iziqondiso lezi vesithi ukhanya esesaba udaba lombhuqazo weGugurahundi ukuthi lungagcina luphathwa yi-United Nations. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana leMelika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye uhulumende njengalokhu okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi uMnumzana Muammar Gaddafi yena owabanjwa ngabahlamuki sokuvuke impi wabulawa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli zindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mthulisi Hanana Ncube onguye osungula lingxoxo.
Isinqumo seZANU-PF asisimangalisi futhi kasisethusi ngenxa yokuthi siyabazi ukuthi bona bangabantu abanjani. Sonke siyakwazi ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende wababulali, uhulumende wabantu abaphila ngegazi abangaphikiswayo, bangabaphiswa uyabulawa. Uhulumende ogxile phezu kwesisekelo seGugura Hundi amakhanda ngu-20,000 abantu ababulawayo. Sokangikholwa mina ukuthi uginyo njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona ombonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Nomzana Nembaware nansi indaba.
Kuyajabulisa ukuthi iZimbabwe ithethe inyathelo elinjalo nesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungiswe indaba yamalungelo abantu. Khathesi nje konje kule ndaba ezidlala abantu bayaPalestine Israel, abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyitopic or kuyindaba esosobhudlini okumele ngabe sonke siyancedisana ukuthi sisibazulule la. Ngikhangele impendulo zikasikhulumeli kamongameli uJarambe ekhuluma ngalokho. Uletha izizathu ezibalisa ukuhlaselwa kwe-media njengokuthi-ke ibasela kusetshenziswa leso sinqumo esibona se-SN esekuvikela amalungelo abantu. I-athena lelo lungelo alisola amazwe wonke, lungelo elibhekane le-America nako-UK.
Mnumzana Ncube uyatsho lapho uNembaware ukhuluma ngokuthi isikhulumele sikahulumende uBabu Charamba uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa iresolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalokho?
Uyabona abantu laba kumele baphumele egcekeni. Zikhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around i-suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo kuhlala i-terrorist kungumuntu ophikisa bona, kungabantu be-opposition, kungabantu abanjengathi abalwela amalungelo. Kodwa nxa sekulemthetho ekhangela ukuthi bona babuse kuhle, vele kabekeli ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigemuke. Bakhohlwe ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa e-America luphokuba luthuli eliphokuba khona nje uhubhu kagcwane. Kuyaba kukhona okwenziwa nguhulumende yena lowo qanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe, engabaphathi kuhle, baphatha ngochuku, ebabulala. So iZANU-PF kayisoze vele ikuvume ukuthi kube lo muntu obaphambanisa enxabulala abantu ngoba bafuna ukuba ngontando kayiphiliswa. Bafuna ukuthi babe bevalela abantu elizweni ngemthetho enjengaleyi, babulala abantu kungela muntu ozabaphikisa. Uzananzela ukuthi ngesikhathi seGugura Hundi abantu bafa, umhlaba uthule, umhlaba ukhanyele, yikho abakufunayo.
Nomzana Nembaware bathi olecala ngohlala eJojobele. IZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lweGugura Hundi. Kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala?
IZimbabwe lamacala amaningi ungananzela kulekoshethwa i-constitution ka-2018 kumba i-commission yokupholisa amanxeba ye-reconciliation. Wasuka ku-constitution yokuthi uzakhangela ukuphela amacala aqala ngempeki kusiza na amacala awethethe that 08 siyemuva intambathina ground akusekho njalo ukuthi sikhethe. So we find ukuthi the situation ukuthi njengelizwe asifuni ukuthi sicazwe indaba esiphakathi.
Mnumzana Ncube ngize kuwe siphetha ingxoxo yethu. Alubana ilalela ubaba Mnangagwa ungathanda ukuthini kuye?
Ah, uyakwazi ukuzama ukukhonga lomnangagwa ufana lokutshaya idwala, hamba le dwala somtholalelayo. Noma elalele ngaze abantu bathini kakazabalalela abezwe azwisise izimfuno zabantu. Ngingakutsho mina ngeze ngikhulumisane lomnangagwa. Ngizakhulumisa labantu bayithi sizalwane zeZimbabwe ukuthi khona khathi sikulungiselelwa ukhetho ukuthi ukurejista abantu ukuthi bayebhalisa bavote ngo-2023. Ngizabakhuthaza ukuthi kabasuke sibili ikhulumeni bayebhalisa.
Akuyiphethe mnumzana Nembawa.
Mna ngingakutsho ukuthi umongameli uthe ethatha isitambo uthi the voice of people is what I the word of God.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba ubexoxa endawonye lolwela amalungelo umnumzana Mthulisi Anana Ncube. Ibandla lezano PF lithi kunenge osokufezwe nguhulumende okubalisa ukuvuselela inkampani yeZubco ukusungula imisebenzi inguquko kwezokwethula kwemibiko ukuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuthi imithethwandaba isebenze izimele njengalokho okusanda kugcizelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lokho kuvezwe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo emhlanganweni awenzele intatheli izindaba eHarare namuhla. Umoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo bavotele iZANU PF. Ulandule imbiko yokuthi ibandla lakhe liyakhetha abasekeli balo nxa kusavelwa abaswelayo ukuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule.
Uhulumende lo khona kathesi uhulumende oseva abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ungwayiphi party. Uhulumende uyagcizelela ubaba Mnangagwa ukuthi abantu balalele abantu phansi njalo nxa benika ukudla abantu kungakhethwa muntu. Kathesi ungathola ireport enjalo ungabhode ezigabeni khona hale kudinge khonoko awusoze uyithola ireport yokuthi kulabantu ababandlululwayo ngokuthi thina singabephathele ngabantu nje babe bekhuluma ukufuna ukungcolisa uhulumende. Ukhansela nxa isekhethiwe usengukhansela wabantu bonke lwezihlahla lempankwa lani yonke into useva wonke umuntu phakathi kwesigaba. UMP uyabe ngumP oseva wonke umuntu esigabeni kunjengokuthi uMP engancedisa ukuthi umgodi ube khona. Akuthiwa kunatha laba abephathethile kumbe incedisa uhlelo lwesikolo akuthiwa ukuthi isikolo lesingesabafundayo abantu bephathethile okumbe iklinika akuthiwa ukuthi iklinika le ngeyabantu pathe bethile. Kanti sikuyahlatshwa manje kusena nala. Kuzeza abantu bekhuluma lokhu lalokhu kambe kulo muntu ongabandlulula ukuthi kutheni. Abantu bayehlukanise i-corruption lokukhetha abantu. Ikuthi bakhona abanye abangathembakalanga phakathi kwabakhansilas edulala ama-MPs. Abathi benganikwa ukudla bese bekuphambula bekufaka ezikhwameni zabo. Yiyo uthiwa yi-corruption leyo. Akula politics phakathi kwento enjengayinaleyo. Ama-cases anjalo abantu abanjalo abamele bereportwe babotshwe ngoba ngamasela abantu abayenza njalo izinto ezinjengalezo.
Umnumzana Simon Khamoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi behambe bayibhalisela ukuvota njalo bejoyine ibandla leZANU PF ngoba kuyilo ibandla laboyise. Lokhu yisixwayiso esihle yini bona ukuthi iningi liyakhonona ngokuthi yilo eseliwise umnotho welizwe njalo elephula ilungelo lolonto.
Inkuthazo enhle kakhulu leyo esiyikhangeleleyo ukuthi iphume kubukhokheli njalo kugatsha lwethu information. Amanye amabandla lawo azombusazwe kayenze njalo la khankase ukuthi abantu babo bahambe bayayiregister ukuvota. USimon Khama wayekathi ukuthi abantu beZANU PF kuphela bahambe beyiregister ukuvota. Uthi uZulu wonke kulilungelo lakhe. Ivoti yakho yakho isikhali sakho ubehlangene izanu PF yalwela one man one vote ivote nale iqhakathekile kakhulu ukukhetha idemocracy nalesikhuluma ngayo yalethwa izanu PF ngawe uSimon Khayama yabakhumbuza ukuthi ingekhaya yabo eyiye yabakhululayo yipi ebugqilini woncindezelo wabamabhunu baba abancindezeli ababesikolonayizile ulungele loluntu olukhulunywayo sikhangele siqathanise lamazwe angomakhelwane eSouth Africa ngale ungekuzwa abantu bekhuluma ngolungelo loluntu eSouth Africa kodwa khamba yokuhamba khayile umuntu uyabulawa egcekeni uyenzwana umuntu egcekeni yachiswe ngamathaya enzweni eSouth Africa kungabe indaba zalutho abantu umuntu etebanjwe ngabantu abulawa amapolice ekhangele abantu wakhona bengabotshwa umuntu obulela umuntu sezambona evuke ehamba kodwa kuto eZimbabwe kona ungakubona ngabe eZimbabwe konoko eZimbabwe akwenziwa konke konoko izephulamte ziyajeziswa sithandekile kungakhathalela ukuthi ungubani isandla somthetho siyafinyelela nomuntu uhlezi phezu kwentaba lapha eZimbabwe akuqalwa lapho into enjalo iZimbabwe ilizwe elilomthetho njalo umthetho wakho uyalondolozwa njalo iZimbabwe ilizwe lesecurity emileyo evikela abantu ngazo zonke izikhathi
umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we Studio 7 Kwezemidlalo umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ukhangelelwe ukuqala ngempela viki ezayo njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uthi ulethemba lokuba lonyaka bengayiphakamisa inkezo abayithatha ngo-2019 Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha izindaba zemidlalo namhla ekuseni umqeqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu uthena bazangena kumncintiswano walonyaka weChibuku injongo yabo kuyikuphakamisa njalo isicoco lesi abasithethe ngomnyaka ka-2019 lapho ugcine ukuqutshwa lomncintiswano njengoba nyaka enye ungazange wenziwe ngenxa yokuqhamuka kweCOVID-19.
We have to challenge this cup. And everyone's looking.
Kumele sivikele linkezo njalo wonke amehlo athenzo kithi. Akusoze kube lula ngoba sidlala lamaqembu aphuma dolobho linye lati kodwa ngizabaphumela egcikeni abafana ukubana mina ngifuna singobe. Kuzamele sibophe ziqine sisebenze ngesilakho sibone ukuthi sifinyelela kusigaba esilandelayo sonke isikhathi.
Iqembu leHighlanders lizabe lingelabadlali abayisithupha ababuyekile bevela dlala emazweni angomakhelwane njalo laba ngababalisa uJoel Ngodzo, uRodis Banda, uWinston Mango, uPeter Mudua, uKeith Mavunga kanye noLinus Chikuwa. Imidlalo yalonyaka enkezo yeChibuku Super Cup iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizadlala neleChicken Inn koBulawayo enkundleni yeBarber Fields ngehola lechumi lanye ekuseni. Iqembu leWawa lizadibana neleFC Platinum ngehola lakuqala emini enkundleni yeMandava. Ngehola lesithathu emini iqembu leCapes United lizajana neleYadanga seNational Sports Stadium. Kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leTenex lizancikilana neleBlack Rhinos ngaseSakuva. Ngensonto iqembu leNkezi Platinum lizadlala neleTriangle enkundleni yeMandava ngehola lechumi lanye ekuseni. Kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHarare City lizadlala neleZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana neleHighlanders ngehola lakuqala emini enkundleni yeBarber Fields. Kuthi ngehola lesithathu emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHerentals lizadibana khona neleDynamos ngaseNational Sports Stadium. Kuthi eleManyika Diamonds lona lizadlala neleCranbourne Bullets ngaseSakuva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeAmnesty International ithi abesifazana babhekane lenhlupho ezinengi ekutholeni usizo lokwelatshwa eZimbabwe okugcina kufaka impilo zabo engozini enkulu. Uhulumende weZimbabwe uvote kumanyano weUnited Nations esala ukwamukela iziqondiso zokulondolozwa kwamalungelo kanye lokuvikela impuqazwe efana legugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekusene kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.